Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla 22 Mabasa 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje,
ukubotha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqakathekileyo ukuthi sizibuze ukuthi yini okwenza abantu baye ku-black market, kumbe kungabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalaliwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambili komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi abukuthi kaisakusasa indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, khandise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu, singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka owezimbabwe international trade fair ukhala kusasa kobulawayo. Zelitshoniswa eNew York icala eletheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, obikwa wahlawula isivalamlomo unkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akubekwa umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe emthethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale belemitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamachumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele loMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo ukuthi bona kulabantu abavuka befake irate yabo bethina sesebenza irate ethize, ukusuzibuza ukuthi irate naleyo bayithatha ngaphi, kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi for sure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu. Abashiyananga lama-economic saboteurs sibili, ngoba yiko kona abakwenza. Sizama ukuthi bona imali ethi iqine, sizama ukuthi bona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe, uyasuka uzibuzele una right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kuma-bond notes, lezinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusokuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi uhulumende somele ayekele ukubopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure siziningi ezigoqela ukuthi yena ungakuhulumende sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligaine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeliso evini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-rubl yabo iqine, bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gas, ofuna i-oyil yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu ngezinye izimali, sithengisela kuphela abantu ngemali yethu e-Russia baba. Khona kwana yikho kwenza ukuthi i-Russia imali yayo isinjani isiqine. Yikho sikukhangeleleyo ukubana uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokutshintsha izimali ngaphandle
Umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejale lePhalamende ekubandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe osekolijini leNational University of Science and Technology, ukhuluma lapha ezimele.
Engibonayo ukuthi ithe isingenile izigi kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kulale official. Lokho okwenze ama authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market, abathengisayo i-black market zigi. Ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama efforts okumaintaine i-exchange rate ikhona phana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo.
Yes,
ngodaba lokuthengisa imali. Yes,
singathi kuyanceda yini kono ukuthi bebojwe ngoba ungaze ubobjwe abantu lamhla kambe kuyabo babojwa kuze kuthini kungamisa ukuthi lingagukudekini izigi lankola le
abunambonani ukubopha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market. Into yakuqala umele sinanzelele ungabe kuyini ongama-habits esasewajayele ukuthi vele singahola siya ku-black market, kumbe ungabe kutshengisele ukubana abantu abaningi abalalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-Beirut change ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-Beirut change bayezitholela imali lula, ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umthova, abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel, ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins. Yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye, kodwa uhulumende wena nxa wathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatshelela khanye yatshelela lapha dlamini.
Ukhanye yatshelela mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-Beirut change. Kulesikhathi lapho kwakuthiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuba-Beirut change, pho ye bengabisa uhlelo lokuhambelana nalololu, ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomthova, bafuna imali yokuthela ama-fuel. Pho ke bengaliki i-maximum ibe yi-$50 kuba-Beirut change, kuthengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller, willing buyer. Ngoba xa kungela ama-Beirut change ayenese ukuthi ngingene lezigi yami ngithole i-$50 yami laphana, kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi izigi sibili imali eyamukelekeyo endaweni ezithiyeneyo. Ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambele ezigi yakhe lama-forms akhe aye passport office, afike e-Beirut change kumbe e-bank abatshengisa lezigi engaka, ngifuna ukuyabhadalela ipassport yami, ngicela linginikeze imali engaka eyanele ipassport, kumbe imali lani transfer straight to i-passport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi izigi yamukeleka sibili on a willing seller, willing buyer.
Wena suka wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yankhona imenjani lamhlanje?
Ngingayisebenzisa sibili ithole kubo 14 ngenxa yokuthi abantu u-13 point something lana abakabi la masenta angkhona. Abaningi engiyisebenzisa khona ngaku-airtime ngingayisebenzisa sibili, ngingayisebenzisa amavinkilini amancane. Ngithole i-rate kubo 14 sibili, ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osegolijini le-National University of Science and Technology wexoxa ezimele leStudio 7 ekobulawayo. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa kobulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo weZITF uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa okokuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoyo utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana sinikana amacebo ngokuthi ukuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, President of Kenya. We also have to tell you that we saw it next Friday in Olesland.
Yes, I think we have a company in the Jaloge, Naskangela, Amazwe, Akona, Sokto, Australia, Yabuya, Kuzabuya, the European Union, Interest Jalo. I was Ponguti, Fatla Fatla Kolam.
Yeah, kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka silamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF za 2024 64th edition silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababebukisa for the first time owakuqala lesikhathi bengabuyi kuZITF kodwa sebaphendukile lokhu kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade fair alamazwe amaningi kufana nale esizayibona kobulawayo nabalanga alandelayo ababukisayo total number 624 565 last year so siyabona ukuthi silokhu sisiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a spectacular sonke so siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa-ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle i-China yona ilethe ababukisayo abangamathumi amathathu nantathu 33 ababukisayo amakhampani nxa sibala khonaphana sithi 27 countries uyabona nganengxenye ngamazwe yi-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hhayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawo nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama program abawayenzayo abuya phansi kwabo so siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa siyaqalisa siphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Yeah, kulonyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana abangena ngama-US dollar $3 kumbe 39 zig i-currency le entsha 39 zig abadala abangena ngo-5 US kumbe 65 zig. Kusukisela ngolwesihlanu nangomgqibelo esithi ngama-public day lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcini sihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Weziphathelene leMelika selithoniswa eNew York icala elethesa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamajumi amathathu zamadola $130,000 esivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abathuthisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawula kwakhe unkosazana Daniels. Kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abeReuters babika ukuba umnumzana David Pecker, umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels, lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kanyangazani ngube ngokuqala ukunika ubufazi emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqokele umnumzana Raphael Mthombeni udaba kaEzimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelemelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakama-lawyers akho ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo wazama indlela zonke azizamileyo wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke kuyaqala sibili kutsho ukuthi uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu ubonani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane.
Ya, ukuthi kumlimaze ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa khonokuukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America lokhu kwadabuka i-America kuyatsho okunye ebantwini then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe ngaphandle kokuthi akhuthwe kutwe kona hayi awutholakalanga kule cala nxa ngatholakala le cala hayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye, abantu ke kanye kulabanye phela abathi lokho icala langkhona leli liphongudingwadingwa nje akula lutho la uyakhuluma khonokho
akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena la kwesisikhathi uyazithengisa ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu so ke lapha akusekuthi kunguye ngokuye yena uthonisiswa ngalokho okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxis kumbe akhulume konke alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxis angikhona ukuthi liyadingadingwa khonapho
ye khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicalele nje
khonokho lakho yikho okumthayayo ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi ha kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma ngoba wayesesiyakhuluma phela lo owezintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwelemelika sixoxelaye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi kwezempila kahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansila kobulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu namachumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempilakahle yokuqeda uduko lokuthelelwana kwegciwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2013 udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa ngemikhuhlane yethelelwana emacansini kwande ukugcila kungculaza ngoba yona ingelapheki
nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngiyemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana and emikhuhlaneni yokuthelelwana I think ophezulu kwayo yonke yile esiza sithi HIV le ecine yenza umthebele AIDS
uqhubekela phambili udokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa imikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo
now olusho phesilazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyandile ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligiji lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihle zithule zizi nakuqakathethi sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana njalo ukuthi hayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona
lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo
ukuthi inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegcikwane le-HIV kukhanya labantu abaleminyaka i-25 to 49 years lokhu kubangelwa ukuthi le iminyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha yikho sebecina besenza behlangana nalabantu emacansini bengavikelanga njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane ukuthi abanye abantwana bayabe uvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule
isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumachumi amabili ekhulwini i-20% lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga unkosikazi othilia mazanda umcebisi wezenhlalakahle kazulu uthi ungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza kumemetheka wemikhuhlane yengulamakhwa
abantu abayenza premarital counseling kodwa bafuna icounseling sebephakathi kwemtshato okubangela ukuthi bazibacini bephuma sebesiyadinga phandle okubangela ukuthi njalo kubalani lemikhuhlane le emnengi-mengi abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela uyaphuma edinga phandle okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi
lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations Development Program i-UNDP uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022 inani labantu abaphila belegcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze bachade kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini okubizwa kuthiwe i-stigma nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labace sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hathi abaningi ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku
Sokusikathi kula manje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge WhatsApp.
ANC yakhela ama South African Democratic PLCs for free bakholisa 350 bakhola bokoko kwabantwana onke bakhubazekile akula mntu ohluphekayo noma ungasebenzi uyakwazi ukuthi istart sempilo sikhona lezibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free ezimbabwe ngaba sile ZANU-PF erigama election eyalela embusweni evusa abantu ngenkani evulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela kuya kubi isimo sibi akula ama-ambulensi emakhaya abantu bathola ngezinqola abanye bagijezwe babhasini benjalo begula into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho kodwa kuthiwa libandla libusa abaserebet independence nabantu bemakhaya especially nelisakhole ukuthi ZANU-PF i-podcast ibhathi ezalinceda kumbe liyagula emakhanja liphilanga kahle ngiyabonga ngomasinga ngobulawa ephumule emadokini.
Linjani bathandekayo, linjani bathandekayo. Heyi, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba. Cela ukuthi mangesikhathi imali senda lezi izindaba ezesintu lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani, sanibonani ekhaya, sanibonani Studio 7 abalaleli. Ngicela ukuphawula nje, ngizaphawula ngeblack market. Noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzele yona ngamaphepha lawo esilawo. Angeke izisebenze ekhaya. Asibonge kule black market. Black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani. Njengama mafia we-gold layiphi expose. Isizathu bakithi esenza ukuthi osiphathele nibe ngaboni. Iminyaka neminyaka. Isizathu esenza ukuthi ingakenzi investigate ukuthi kade osiphatheleni imali bayithatha ngaphi. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosiphatheleni is sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezinye zinto ukuthi asoze uyibone izethu ze-investigatizes kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi hlalani likwazi nje ukuthi osiphatheleni basponsor i-government, reserve bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani. Kata wethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message sesilesikhathi kanti kubalwa abantu abanjani. Asikubuye abantu kubala abantu kubalele kubala ama-message abantu ababefake izembatho zezani asisakwazi phe. Bese sicela ukuthi sicela sitshele ukuthi wenga ukuthi sitheka khohle ufuna ukuthi amsajoyine yiphi iparty elezinto ezebani ngoba iparty yabo ngiyabo yobumpimpinto ogabona hayi uChamisa. Bacasha ngomunwe abakhuluma iqiniso ukuthi sebelibulelize bangadingi ukuthi uChamisa ajoyinane nabo abe litsotsi la abe tshontshe imali yelizwe. Chamisa is a good guy ulenhliziyo elozwelo labantu. So you can't support ZANU-PF just because they are saying Chamisa ewa. They know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. Siwenga forget and you die. Linga masela lichonja. Atis nungi na makwapa. Ikuti lehi studio ngapa ngesendebe. Nabe ikuwa nesona si esona nkumelanga esona kui uti. Zinungi na makwapa linga masela lifundbe lichonji mani mamu kondoke siti Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7. Linga kotla namhlanje. Ngo 8 PM ngathi ke khona manje kuyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe gold kumbe iZiG. Singalugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elitheswa owaye ngumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvaliswa ngenjabulo ngumthembu Sithembayo uGibbs Dube kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe lixoxe lathi lingene phela emakhasini ethu atshiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele ungene khonapho ke uphosele uphoselayo. Hayi ke kuhlile lamhlanje lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.